endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bayesaba ukuba kungaba lodlakela kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo. Kwenziwa umkankaso wokukhetha umnumzana Nkosana Moyo ukuthi angene kukhetho lukamongameli oluzayo. Abethekelela kweleBotswana bathakezelela ukwakhiwa kwebholoho eMlambapheli. Sizaxoxa lezizalwane zeZimbabwe ezikuhlelo olulohlonzi olwe Mandela Washington Young African Leaders Initiative. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, lamhla sixoxa ngokwenziwa ngabafundisi emulini ezishiyeneyo eZimbabwe. Sebezibambe esidukwini abafundisi. Lingakhuthwa langezemidlalo lapho esixoxa khona lo Marvelous Nakamba okuqembu lama-Warriors. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sihlaziya udaba lwamaphepha eZimbabwe Special Permits kwele-South Africa. Kwenzakalani okwamanje? Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 011-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.